siyabonga jonga lo Chris lichona njani emakhaya yekudibana emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhla ka 13 ngomabasa 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Uphumelela abantu babuyile sibili abakobulayo nathi bekhona. Abantu amaworkers kuye around 500 people. Ende samatha sasuka khona bana sabode zethu sasafika emhlahlandlela bobile njongo yethu khona. Sasika khona ngale over the cycle of the petition. Amapolisa afika bekhona kodwa iqiniso yokuthi amayefile sibe amapolisa njalo.
Inhlanganiso yeZCTU ithi ukufola ikwenzileyo ngempela viki ikhuthaza uhulumende ukuthi avuselele umnotho welizwe iphumelele.
Into leli yakhumbulisa yakhuma ukuthi yaqala endaweni othiwa kusezidingo yangena kwelinye ilokitsho okuthiwa yimlazi singani lokhu spread isiya kwezinye indawo. Kodwa-ke asikezwa ukuthi bengabe khona yini abeZimbabwe khona abasebenza lokhu sisizwa beSomalia nakwezinye indawo.
Uhulumende wakwele Malawi usethumele indizamtshina kwele South Africa ukuyathatha izizalwane zakulelo lizwe kulandela ukutshaywa lokubulawa kwabokuza edolobheni leDurban.
Ngemva kweminyaka engamatshumi amathathu lanhlanu ilizwe lathola uzibuse uhlangothi iningi lithi uhlangothi lwezempilakahle akuseyilo loluyana olwalukhanga abaseduze labakude ngenxa yesiphatho esesikhona ezibhedlela.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Inhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU ithi ukufola ekwenzileyo ngempela viki ikhuthaza uhulumende ukuthi avuselele umnotho welizwe uphumelele ngoba abantu beze ngobuningi babo njalo benelisile ukuchiya amaphetshana ezikhalazo zabo awe petition ema ofisini kahulumende emadolobheni lapho atshengisele khona goqela ele Harare, Mutare, Gweru, Maswingo, Chinoyi, leChinoyi. Umnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla salinhlanganiso uthi kulabantu abazame ukuphazamisa ukufola kweZCTU kobulawayo kodwa abasaphumelelanga.
Okokuqala lizananzela ukuthi ukamina we-reserve bank ukuthi yena kube le-freeze yama-wages ngokunye indlela ebesithengisela ngayo ukuthi kuzafriza njani ama-wages abantu behole imali engaphansi kwe-poverty bottom line. Sananzela futhi kulala indawo ukuthiwa i-market flexibility ekhona la eyenzakalayo, labor market flexibility le etsho ukuthi umuntu kufanele ahole ngendlela asebenze ngayo lanxa engxenye ama-tools engelayo eneleyo so ngezindlela ebesithengisela ngazo. Kuphumelela abantu babuyile sibili abakobulayo nathi bekhona. Abantu amaworkers kuye around 500 people ende samatha sasuka khona bana sabode zethu sasafika emhlahlandlela lapho kuyile njongo yethu khona. Sasika khona ngale over the cycle of the petition namapolisa afika bekhona kodwa iqiniso yokuthi asangefule sibe amapolisa njalo ihambe sithethisa ukucontrol i-traffic esethemba ukuthi i-petition esiyifake kuhulumende nxa engayiphendula sibone ukuthi hhayi lezi izisifo zethu kumbe izikhalo zethu kazilandeli kuyafanele futhi sihlale phansi sibone ukuthi siya re-strategize bese sibone ukuthi what's the way forward ngoba phela lapha bekuwukuqalisa nje kuphela kuyindlela ye-communication.
Sibona njalo eminye imbiko isithi abantu bebengabuyanga ngobuningi babo kulokho kufola, lithini ngalokho?
Well, asoze sithi kakhulu ngakho, siyakwazi ukuthi bakhona nje abantu abafisa ukubana bakhuluma izifiso zabo and ungakunanzela kuhlele kathi lami kunanzela futhi ngakuzwa. Iqiniso yokuthi thina nxa unanzela ngokuthi i-industry evaliwe obulawayo abantu abaningi abasasebenza and ngasikhuluma ngabantu abangu-500 ababuyileyo. Khumbula bekuyi-weekend abantu bebuya ngesikhathi sabo. Inamba enkulu kakhulu leyo okuthi engxaye ngabe separe kwezikili zelulabo kodwa yethu nanxa sinanzela ngokuvala kwama-sectors. I-500 thina sibona bekuyise enough ngoba vele i-target yethu thina kobulawa besi-target abantu abangu-400. So-ke sithe sibona ukuthi hayi 500 sabona ukuthi hayi i-target senelisile siyithole so thina ngokwethu uyahepa.
Elikuzwileyo kwezinye izigaba zelizwe-ke.
So e-Harare lakho bathi ukuthi hayi abantu baphumile sibili. Ngobuningi abantu batshengisela kodwa engingakutsho ukuthi thina kobulawayo siphathe saba lo hlupho ngoba nge-Friday kungatshengisela kulabantu abafika fana betshengisela bethela ama-plakers bekhanya befuna ukuthi amanzi imathethi bethi phasi ngezesithi lokhu lalokhuya kodwa laba bantu ukuthi ngoba nasikwazi kodwa njalo amapholisa siyabonga ngoba ahle a-acta masinye abantu laba abachitha engxenye sibona ngathi bekuyindlela futhi yokwethusela abanye abantu ukuthi abantu bengaboni kumatshi siphosa engxenye futhi owenze engxenye nihamba nje kuzabankulu kulalokho enxa ukwenza yona wenze ngayi-Friday emini engxenye kwenza abanye abantu bathi engxenye kungaba lodlakele basebehlala khatshana besibona ngathi yindlela yokwethusela kodwa sikabile iqiniso sisafundisise ukuthi amaphoyisa abasitele ukuthi kambe labana abantu bekungobani ngoba sikwazi bekungobani.
Lo mnumzana Ambrose Sibindi siphathamandla senhlanganiso ye-ZCTU ubekhuluma icingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Uhulumende wakwele Malawi usethumele indizamtshina kwele South Africa ukuyathatha izizalwane zakhe kulandela ukutshaywa lokubulawa kwabokuza edolobheni le-Durban. Ubudlwangudlwangu lobo buqale kumaviki amabili edluleyo kulandela imbiko yenkosi umnumzana Goodwill Zwelithini othe abavela kwamanye amazwe kumele basuke eSouth Africa. Izolo kubikwa kuqhamuke ukulwisana phakathi kwezizalwane zakulelo lizwe lamapholisa ngemva kokungenelwa kwabantu abadinga ubuphephela emapholiseni ngenxa yodlakela lolu. Eminye imisakazo ithi kulabantu abachisiweyo izolo omunye wabo ucatshangelwa ukuthi ngovela eZimbabwe. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Nicholas Ngabutho Mabena yena othi lanxa loludlakela lungakafinyeleli kwamanye amadolobho agoqela eJohannesburg kulokwesabela ukuthi luzafika.
Kulobo dlwangudlwangu eThekwini ikakhulu kubantu labo ababuya eWest Africa kubo lalabo ababuya eCongo eSomalia abachaywa ngama South Africans ukhanya kuyasokugijima indawo yonke malokishi amaningi bengena ezitolo zabo bethatha ukudla and so on abaningi sebebaleke baye ema-police station lapho abacatshe khona. Into leli yakhumbulisa yakho umuntu yaqala endaweni othiwa kuseSidingo yangena kwelinye ilokitshi othiwa yimlazi singani lokhu ispreada isiya kwezinye indawo kodwa-ke asikezwa ukuthi bengabe khona yini abeZimbabwe khonapho asebethi lokhu sisizwa beSomalia nakwezinye indawo.
Kodwa bona abeZimbabwe abahlalelanga evalweni yini?
Bahlalele evalweni kakhulu ngoba siyazi ukuthi ensukwini ezidlulileyo bokulama-video akade circulator kubo-social media abantu bechiswa ngamathaya kungasazakala ukuthi ngokwezenophobia kumbe izinto zokugebenga njalo futhi kusekuleta ama messages ukuthi abantu bazo attackwa so abantu bahlale beku high alert bese sabe ukuthi mhlawumbe bengahlaselwa kodwa ngapha esikhona eHauteng hayi kuthule kakukabonakala ukuhlupha ngaphandle kwalokhana okwabakhona eSoweto kungenwa ezitolo zalabo ababuya kuboSomalia ababuya kuboPakistan kodwa amaZimbabweans kasikezwa othi yena useke wadibana nako.
Ngokubona kwakho kungakubangelwa na ngamazwi enkosi uZwelithini?
Thina sikubona kunjalo ngoba ngemva kokuthi silo sikhuluma ukuthi ababuya emazweni angaphandle kwele South Africa babuyele kibo yikho lapho kwaqala khona ngoba nxa sikhangele sibona kuprovince naleyo lapha khona kuprovince KwaZulu Natal yikho kasikakubona eMpumalanga kasikakubona eLimpopo province asikakubona eEastern Cape asikakubona kwamanye amaprovince for eNorthwest province sikuzwela eKwaZulu Natal okwenza lathi sikhulu sibelieve ukuthi mhlawumbe indlela akhuluma ngayo.
Umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwean Community in South Africa obekhuluma ecingweni lo Chris Gande wo Studio 7 eseJohannesburg khona le eSouth Africa.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ibandla leZANU-PF lithi lizilungiselele ngokugcweleyo ukungena kukhetho lwama-primaries kusasa olokudinga abazancintisa kuma-by-elections ePhalamende mhlaka-10 ngoNhlangula. Kulezikhundla ezinhlanu kobulawayo njalo leli bandla lazise namuhla ukuthi abazalimela ePhelandaba Mpophoma lasePhumula sebetholakele. Ababili laba ngumnumzana Joseph Chuma lomnumzana Godfrey Malaba njalo kabazange bancintiswe. Ukhetho lweZANU-PF lolu luza kulokudoniselana okukhulu kubandla leMDCT ngemva kokuba leli bandla lenqume ukuthi kalisoze lincintise kuma-by-elections. Amanye amalunga ebandla leli kobulawayo kakuthakazeleli lokhu ngoba esithi ukungangeni kukhetho kufana lokunikeza iZANU-PF izikhundla ezandleni. Siyexoxele lunga leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma.
Into zonke sezilungile, ngikhuluma sho abantu abazofizeda over ama-election yabo sebebuyile, ngibocela ama-central committee members abavela kwamanye ama-province i-Mid-South, Mid-North, sebefikile ofisini ukuthi bazokhangela ukhetho oluzaba khona kusasa. Sibona hamba i-election le izaba free and fair ngoba it's not a big issue, ikukhetha nje umuntu one ozasimela emulini yethu eZANU-PF. So asho kodwa into engathi abantu bengaba lokudlawundlawu ngayo. Abantu bonke baya kuma-streets right, siyakwazi ukuthi sifuna nje umuntu oyedwa ukuthi asimela sithi umuntu yena lo ungcono udlula abantu bonke, ube nguye onjani kulabanye. Indawo ezifuna ukumela ziyi-5 kuphela, so aso bantu bonke abangahamba bebe ngama-NP khona ngale. So lokwana nje yinto yethu na sikhiphe umuntu oyedwa emulini yethu eZANU-PF ukuthi asimele endaweni zona lezo.
Abe-MDC bona siyazi bathi kabasoze bancintise kulolu khetho, lizibona njengeZANU-PF selithetha yini lezi zikhundla?
Ukuthi bakhona kumbe kabakho kithi akutshintshi lutho mnumzane. Noma bekhona vele nje siyabayenzela amanga sibili, noma bengekho siyabayenzela amanga sibili. So asiyo nto ndomeda uba khona kwabo kumbe ungabi khona kwabo kuyinto engaguqula izinto zankhona.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga leZANU-PF njalo nguye ozancintisa kukhetho lokudinga umeli wePhelandaba Mpophoma eTaleli ePhalamende. Oy sikhulumeli seMDC ekhokhelwa ngumnumzana Washman Ncube njalo osuke kuleli bandla kumaviki amathathu edluleyo. Umnumzana Nhlanhla Dube selandule imbiko yokuthi wayeyingxenye yequla labantu abane ababikwa babe le njongo yokudiliza ibandla. Oseyisikhulumeli sebandla leli umnumzana Joshua Mhambi utshele iStudio 7 ngeviki edluleyo ukuthi uDube unkosikazi Priscilla Misaira Bimushonga, umnumzana Goodrich Chimbaira lomnumzana Frankie Chamunorwa babethunywa ukuthi bayekhulumisana leMDC Renewal ngokumanyana kwamabandla omabili, kodwa bona bafike sebezidingela izikhundla. Uthe njalo babejonge ukudiliza ibandla, kodwa uDube ukulandule konke lokho.
Lokho ke okuthiwa ngumhambi ngamanga, ngiqale ngithi umhambi singize ngisuke ebandleni mhlawumbe kwesikhathi sesikwane eminyaka emibili ube ngekho ube seNamibia, mhlawumbe uzwa ngelikabathi kuyabe kuhle ukuthi aqale acubungule engakakhulumi into angelaqiniso layo, ngoba kusasa kuzamkhama. Angizange ngibe yingxenye yokuxoxisana ngaphandle komsebenzi webandla labantu bona labo okuthiwa yigruphu yabantu abane. Angizange ngibe ingxenye yabo, angizange ngiqale ukuxoxisana labo ngokungenzakala mayelelana lebandla ngaphandle kwendawo esasiba khona sonke njengabakhokheli bebandla.
Bathi njalo kunkulumo zokumanyana leMDC Renewal lina lase lisidingela isikhundla.
Kuyihlekisa lokho ngoba angizange ngizidingela isikhundla. I-agreement leyana iyakutsho ukuthi ubukhokheli buzakhethwa ngendlela yiphi. Nxa kuyikuthi uyakukholwa lokho umhambi, abaqanjwe ku-group of 4 yimi lo Priscilla Misaira Bimushonga, kabamkhiphe uMisaira Bimushonga ePhalamende. ukuthi aqala amelele abantu abaphumileyo ebeseqalisa ukuba jikela imkhonto emhlana.
Umnumzana Nhlanhla Dube usuke kubandla leMTC elikhokhelwa ngumnumzana Walsh Mencube kumaviki amathathu edluleyo.
Ku-Studio 7 Live Talk lamuhla sihlaziya udaba lokutshengisela okwenziwe inhlanganiso yezisebenzi ye-ZCTU enikeze izikhalazo zazo kuhulumende lamhlanje.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Unkosikazi Hillary Clinton wakhonapha eMelika usesungule umkhankaso wakhe wokudinga ukuncintisa kukhetho lukamongameli oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Unkosikazi Clinton yena wake waba ngunobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe, njalo engumnumzana Bill Clinton yena wake waba ngumongameli weMelika, wazise ngesifiso sokuncintisa kukhetho esigabeni se-Iowa izolo.
Elemelika lamazwe awe-Europe lokhe ezama ukufuqa abalwisa kwele-Libya ukuthi behlale phansi bakhulumisane ukuqeda impi yomdeni eqale ngomnyaka ka-2011 ngemva kokukhitshwa esikhundleni lokubulawa kokwayengumongameli walelo lizwe umnumzana Muammar Gaddafi. Zithe ziqalise inkulumo phakathi kwamacelela kwele Algeria kwadubuka ibhomba phandle kwesigodlo sabameli beMorocco eTripoli.
Ukuziphetha ezivela kwamanye amazwe. Ukhetho lwakwele Sudan luqalise lamhlanje kusobala ukuthi umongameli Omar al-Bashir uzabuyela esikhundleni kanye lebandla lakhe le-National Congress Party, ngoba abamabandla aphikisayo bekhalele ukungena kulolu khetho.
Ngemva kweminyaka engamachumi amathathu lanhlanu ilizwe lathola uzibuse, uhlangothi lwezempilakahle lubikwa aluseyilo loliyana olwalukhanga abaseduze labakude ngenxa yesiphatho esasikhona, kodwa lamhla ezibhedlela kusele amabizo kuphela. Oyakhona ungena engazi ukuthi uzathola isiphatho esihle yini. Unothando Sibanda usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Eminyakeni engamachumi amathathu lanhlanu edluleyo ngaliviki kwakunguhalala kumagumbi omane elizwe, iningi likhangelele ukuthi selizaphila kamnandi elizweni labokhokho. Nanku-ke phela uzibuse owayelwelwa wayesebuyile. Uzulu wakuleli wayephuphuma intokozo ekhangelele ikusasa lapho ayabe khomba ngophakathi esidlani ebabayo kambe ngaphandle ezifakele ibilebile. Lokhu phela wayezazihambela santando ezitaladeni njalo kungaseyikuba lezibhedlela zabensundule zabamhlophe. Ngaliviki ilizwe lithakazelela uzibuse, iningi liyazibuza ukuthi yisiphi leso sifo esingene elizweni sachaya saqothula. Nangu phela okwakuyiziziba sokwaba ngamazibuko. Izibhedlela kanye namakiliniki ilizwe laliziqhenya ngakho sokufanakele khehla eliyabe litshela abazukulu ukuthi kudala kwami ngangiyinsizwa emajaha amabili, kodwa kungasela okubambekayo okuveza iqiniso lalokhu. Lamhla wonke olemali uphuma ayedinga ukusila phandle kwelizwe lapho ethe wagula, kuthi abampofu kube yibo abagcwalisa indwendwe ezibhedlela ezinjengempilo lepharirenyathwa bedinga olobuciko bokuphathisa. Lanxa osiyazi sebagada indizamtshina baya kwamanye amazwe bethi vele okungayisukufa yikuphi. Umongikazi kuhulumende unkosikazi Esther Gumede uthi okwezempilakahle kuzwisa usizi ikakhulu nxa kukhangelwa lapho ilizwe elavela khona. Uthi kwaqala kukuhle kwasekungena isilo esadla saqothula sathintitha kwangasali lutho, okokuthi lalamhla lokhu uhlangothi lwezempilakahle luwa luvuka ludinga ukuvuselelwa.
Kuyakhalisa ngiyatsho, ngoba uma ngikhangele izibhedlela kathesi amanesi malutshwana, sibili ezibhedlela even lama-clinics amancane, kodwa amanesi abasetrainiweyo abangasebenziyo bagcwele kakhulu ezindlini.
Isakhamuzi unkosikazi noMagukuswela uthi izibhedlela sokwasala amabizo kuphela zingaselancedo ezilupha abantu.
Abantu abaningi ngicina babona bephuma behamba besiya phandle kwelizwe besiyadinga leyo treatment. Abalutshwane bese ngike ngabananzelela ukuthi bayatreatwa and ikakhulu kukhanya ngani i-treatment yakhona itholakale eHarare kuphela, kwezinye indawo angaze ngizwe ukuthi abantu basila nxa yokuthi bethole i-treatment.
Esinye njalo isakhamuzi umnumzana Abednego Mangena uthi ingcithi kwezempilakahle zezatshiya ilizwe zaya kwamanye amazwe alinotho esebenza ngendlela, okutsho ukuthi abangela mali abasenelisi ukwelatshwa.
Ungabi labodokotela abazingcitshi kuyaphambanisa kakhulu impilakahle yabantu bemaphandleni. Xa sikhangela isibhedlela abantu bayabuya befuna ukuzokhangelwa ngudokotela oyingcitshi bemthole ngekho, bebisele emakhaya ukuthi bazabuya ngelanga elithile. Abanye abasabi lesikhathi sokuphenduka ngoba impilo ihle ingasabi khona.
Okhangela amalungelo oluntu umnumzana Khumlani Maphosa uthi inkokheli zakuleli zehluleka ukunakekela abantu lokuhlela ukusetshenziswa kwemali, zicabange ukuthi omakhelwane bazakuza njalo nje ukuzaphathisa. Uthi ukuqhamuka kwemikhuhlane yesihudo ikholera kutshengisa ukubhidlika kwelizwe ngoba ayisomkhuhlane otholakala emazweni aphethwe ngendlela.
Nxa sikhangele ezempilakahle siqathanise lebhajethi yethu, ngani kasitshengisi ukuya phambili njengelizwe ukuqakathekisa ezempilakahle? Njengoba abanye sebeke batsho nabanye abacubunguli bezomnotho beke bakukhangela ukuthi ngani ibhajethi leyi igijimisa kakhulu ezezimali zokuholwa ngabantu nezamahhofisi abantu, ikhohlwa i-service delivery ukuthi umuntu athole kuhle i-service kumbe athole ilungelo lakhe.
Unkosikazi Busi Bhebhe olwela amalungelo oluntu njalo uthi isifo esangenela ilizwe zinkokheli ezingazi ukuthi ikusasa iyabekelwa, kodwa badinga ukudla baqede konke, babhidliza inotho yelizwe behluleka lokuvuma amaphutha abo, kodwa baqhubeka bethi kulezitha eziluswena labo. Abakhokheli laba abakhulela empini uthi babusa ilizwe angathi kulokhu kusempini kulokuthi bakhulumisane labantu njalo bavumele ukuthi labo abalulwazi baphathe ezempilakahle kungakhathalekile ukuthi bavela empini kumbe hatshi. Uthi yizo inkokheli lezi eziphuma elizweni njalo nje zisiyakwelatshwa emazweni angaphetheya kolwandle, kuthiwe abangela mali yibo abafanele izibhedlela ezingela mithi labodokotela.
Ubukhokheli bethu esasilabo obuningi yilobuyana ababule ngqondo ezobugorilla ezokuthi yonke into ithathwa ngobudlangudlwanga. Kabazange bebe le ngqondo yokuthi i-leadership kumele ngikhokhele abantu ngibe part of a team, abantu bami bangizwisise lami bazwisise, ngithole isikhathi sokubalalela. Babusa bebodwa khonale esigodlweni bengazange bacabanga ukuthi ama-decisions abawenzayo.
Udokotela wethu Ndebele ingcitshi ekwelapheni abantwana uthi udubo osolwaba khona ikwenda kwabantu kungela ezinye izibhedlela ezinkulu ezakhwayo. Uthi lokhu kwenza izibhedlela lezi ezikhona zithwale nzima ukwelapha bonke abantu abavela endaweni ezijiyeneyo.
Okwenzakalayo ukuthi kungabuya wonke umuntu lo leflu abuye empilo, kuyagcina ukuthi oleflu uyabe semzileni ofananayo lomuntu osegulela ukufa. Lwana ogulela ukufa ofuna ukuthi akhangele masinya acine ephuza ukwelatshwa ngenxa yokuthi kulomuntu ophambili ogula kancinyane. Ngakho kuqakathekile ukuthi laba abagula kancinyane baqale bayebona ekliniki. Ikliniki ingabona ukuthi hayi ukugula kwabo kukhangelela ukuthi kuyobona ngama-specialist, then baza kukhombisa ukuthi hamba ezibhedlela ezikhulu.
Umnumzana Maphosa uqhubeke esithi kusasa yezempilakahle iluvilibana nxa inkokheli zingaqalanga ukuqakathekisa impilo kaZulu. Uthi ngemva kweminyaka engamashumi amathathu lanhlanu ngazi ukuthi uphi umuthi ongahlanzisa inkokheli ekhona ukuze iqakathekise uZulu kanye lezibhedlela.
Kuza silimaza lokhu njengelizwe ngoba ungananzelela i-population yethu iyakhula. Sinanzelela ukuthi ikwanda kwemikhuhlane, kule mikhuhlane le ethelelwanayo etshiyeneyo lakho kuyanda ngoba abantu bayanda. Sinanzelele futhi ubuyanga buyanda lendlala eZimbabwe. Nxa kule ubuyanga lendlala kwenza ukuthi imikhuhlane ithelelwane kalula, ngaba ngetholakala ngokudla, ngemanzi, ngokuhlala kuhle kumbe ngezemacansini. So nxa singa-investi ikakhulu kubhajethi yethu ukuthi sibone ukuthi siyakhulisa ezempilakahle, sizaba le nkinga yokuthi siza phakathi komnyaka sizazithola sesigijima sesimatasa sesidinga abazasincedisa ukuthi silungise izinto sezonakele.
Umongikazi njalo unkosikazi Progress Dube uthi lanxa umumo umubi likhona ithemba lokuvuselela kulandela ukwehlukaniswa kwamaphahla azalwa ehlangene enkanda nyakenye.
Siyathokoza ukuthi kwele Zimbabwe kukhanya ezempila kahle sezibe ngcono kakhulu. Ziningi izinto esesizenziwe esibone ziphumelela, ungakhangela umkhuhlane we-HIV and AIDS. Ekuqaleni abantu babethola amapilisi kuphela ezibhedlela ezinkulu, kodwa sikunanzelelayo ukuthi kathesi wophose wonke amakliniki asethwele amapilisi anathwa ngabantu abale-HIV. Ngokunjalo siyabona ukuthi yimpumelela kakhulu eyenzakala elizweni laseZimbabwe.
Ilizwe leZimbabwe selaphatha inhlelo eziningi zokuzama ukuthuthukisa inotho yelizwe kusukela kuminyaka ye-Economic Structural Adjustment Program. Akwaziwa-ke ukuthi iZim Asset yiwo yini umuthi ozakwelapha ilizwe, izibhedlela zivuselelwe, kuthi lapho umuntu esiya khona elethemba lokusila, hathi ehambela evalweni, ethi okungayisikufa yikuphi. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguNothando Sibanda.
Kwezemidlalo lamhlanje, iqembu lamajaha aleminyaka engaphansi kwamachumi amabili lantathu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu liphumelele ukuyaphatheka kumidlalo ye-All Africa Games ezaqhutshelwa elizweni le-Congo Brazzaville. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leli laziwa ngokuthi ngama-Young Warriors lifinyelele ukuyadlala kumncintiswano we-All Africa Games ngemva kokuba ngutshikilo bhanqa 1-1 leqembu lapho sowabuye limela ilizwe le-Cameroon khona le-Cameroon ngesonto. Limpumela itsho ukuba eleZimbabwe linqobe nge-2-1 nxa sekuhlanganiswa nempumela womdlalo wehlandla lakuqala owabaseZimbabwe, wona waphela abafana bekhaya benqobe nge-1-0. Amalungiselelo eqembu lama-Young Warriors abengekho mahle kokuthi limpumela imangalisi yabaningi ngoba umqeqetshi waleli qembu Calisto Pasua webethwele nzima elungiselela elabadlali abalutshwane amaqembu esala labadlali. Kusenjalo iqembu labesifazane elimela ilizwe lona lehlulekile kumizamo yalo yokuyaphatheka kumncintiswano ofanayo ngemva kokuba libe ngutshikilo bhanqa 2-2 leleGhana ngesonto esigodlweni iHarare. Njengoba nxa sekuhlanganiswa lempumela womdlalo wehlandla lakuqala, wona ophele iGhana inqobe nge-2-1, iqembu leGhana linqobe nge-4-3. Olunye udaba olumayelana lomdlalo wenguqu elizweni leZimbabwe yisimo sengalane kusigaba seCastle Premier Soccer League siveza ukuba iqembu le-Triangle elihlezi phezulu linemiklomelo elijumi lantathu njalo lilingene ngemiklomelo lalelo elihlezi kundawo yesibili ele-Dynamos. Kundawo yesithathu kuleqembu le-Chickenini lona elilemiklomelo elijumi lambili, kuthi kundawo yesine kuleqembu le-Aomine elilemiklomelo eyi-9. Iqembu le-ZPC Caribe likundawo yesihlanu lilemiklomelo eyi-9, lona lilandelwa ngele-Cholocho elilemiklomelo eyisikhombisa ndawonye lele-Highlanders kanye le-Capes United. Iqembu le-Harare City lihlezi kundawo ye-9 lilemiklomelo emihlanu, ngaphansi kwalo kule-FC Platinum elilemiklomelo emine njalo lilingene ngemiklomelo ne-Chapungu. Kundawo ye-12 kuleqembu le-Wange lilemiklomelo emithathu ndawonye le-Buffaloes, kuthi amaqembu ahlezi ngaphansi kwengalane lemiklomelo emibili ngathi iDongo Sawmills, iFlame Lily kanye le-Wawa okuyiyo ejeke amanye amaqembu engalaneni. Sikhangele imidlalo yenguqu edlalwe kwamanye amazwe ngempela viki yedluleyo. NgaseNgilandi, iqembu elihlezi phezu kwengalane ngele-Chelsea lona elilemiklomelo engama-70 lantathu ngemva kokunqoba kwalo ele-QPR nge-1-0. Kuthi ngemva kwalo kule qembu le-Arsenal elinqobe ele-Burnley nge-1-0 laba lemiklomelo engama-66. Kulandelele Manchester United elibhaxabule omakhelwane balo ele-Manchester City nge-4-2 lakhuphula inani lemiklomelo yalo yaba ngama-65, ikanti ele-City likundawo yesine lilemiklomelo engama-61. Elizweni le-Spain, iqembu le-Barcelona selikhokhela ngemiklomelo emibili ngemva kokuba ngutshikilo bhanqa 2-2 leqembu le-Sevilla, ikanti lelo elihlezi kundawo yesibili ele-Real Madrid linqobe ele-Elba nge-3-0.
Hayi ke kwanele okwalamhlanje sihlobo esithandekayo, kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili.
Inhlanganiso ye-ZCTU ithi ukufola ekwenzileyo ngempela viki ikhuthaza uhulumende ukuthi avuselele umnotho welizwe kuphumelele lanxa abanye besithi akuphumelelanga.
Hayi ke kwanele olivalelisayo ngontungamili Nkomo
lo sithandekile Mhlanga.